amachechi namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba lokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo emabandleni ngenxa yokuthi ibandla nxa silikhangela i-church ngokwenziwa kwalo kuba nzima ukuthi uxotshe umuntu ozodinga uNkulunkulu. Ngakho singakhangela ukuthi amabandla amaningi ngathi layo nxa sikhangele i-heads of Christian denominations ama-bishops bathe akumwe akumiwe mbijana kusaxoxisana lohulumende ukuthi kungaba lenye indlela yini engasetshenzwa kulokuthi kuyexotshwa abantu. Njalo siyananzelela ukuthi bona abantu labafundisi kade nje nxa sikhangela uhlelo lokuhlaba beluhamba kakuhle okokuthi asiboni dubo lokuthi nxa kukhulunywa kuxoxisana kungafunwana indlela yokusebenza linto ngenxa yokuthi ekugcineni ukuhlaba kumbe ukungahlabi kumele kuthiyelwe ukuthi umuntu azenzele isinqumo engafuqwa kumbe engafoswa ukuthi enze leso sinqumo. Kumele ukuthi athiye azenzele azicabangele ukuthi ufuna ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa ngenxa yokuthi ngumzimba wakhe. Kusasa kungaba lolunye udubo kuyakumele ukuthi kube yinto i-decision kumbe isinqumo umuntu abezenzele yena yedwa. Ngakho mbona khonokhu kuqakathekile ukuthi amabandla kunanzelele khonokhu, njalo ananzelele ukuthi thina njengebandla kuba nzima ukuthi sifosele abantu kumbe sibabambe ngenkani, kodwa siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bekwenze kodwa ukuthi sibabambe ngenkani hayi kuyabe kuyinto enzima leyo.
Nxa usithi lindaba ixoxwa ngayo kutsho ukuthi kukhulunyiswana obani lobani? Uhulumende uyakhulunyiswa yini kumbe ungasichazisela nje khona?
Ithi njengoba amabandla ekhulumisane lohulumende nge-statement abasikhiphileyo, ngiyathemba ukuthi kuzatholakala indlela yokuthi kuxoxiswane, ngoba sinanzelela ukuthi bakhulume ngokuthi kumele amabandla abe ku-National Task Force ye-COVID-19. Okuthi ngiyathemba ukuthi uhulumende layo uzaphendula akhulumisane labo kuhle. Embona kungaba kubi ukuthi kukhulunyiswane kumaphephandaba kuphela, kungatholakali isikhathi sokuthi kuhlanganwe kukhulunyiswane, ngoba amabandla ade sebenza lohulumende sikhankasela indaba le-COVID. Ngakho-ke kathe simbona ana kusoze kube lo dubo ukuthi kube le ndlela ezafunyana ukuthi kukhulunyiswane.